idale lephalamende liqhuba uhlelo lokuthatha imibono kaZulu ngokumele kwenziwe kuluhlu lokusetshenziswa kwemali yelizwe ibhajethi yomnyaka ka-2025. Abamele uZulu edale lephalamende leziphathamandla zikahulumende bathi kuningi okumele kuqakathekiswe nguluhulumende esabelweni seMathebeleland North. Ohola isabelo lesi umnumzana Richard Moyo uthi okumqoka imigwaqo kanye lemisebenzi yentuthuko ezigabeni.
Sisayithi ibhajethi enye imali yangikhona ihambe towards that umgwaqo lwe-Bulawayo Victoria Cross Road. Sile damu lethu elokho lizakhiwa, sisalele ukuthi amafunds engami ukubuya ebuye siqedise idamu lethu yona kona leyo lokho lele. Imali ze-devolution ukuthi zihambe kuma-road ezi-council ukuze kuphile ama-clinics akuma-various stages.
Kuningi njalo okufunakalayo emaphandleni. Ukhansela weChisuma eWange uNkosikazi Sikhanyiso Moyo yena ukhuthaza ukuba abafundi bakhelwe ama-science laboratory.
Sobe sikhangelele ukuthi uhulumende isikhangelele kakhulu ezindaweni zezikolo, especially izikolo zemaphandleni.
Bakhala ngamanzi esabelweni lesi asebehlale isikhathi eside bethiye indlebe ngohlelo lwe-Matabeleland Zambezi Water Project okugoqela ukwakhiwa kwe-Gayihlangani Demo. Uhulumende uvame ukuthembisa uZulu ngesikhathi sokhetho ukuba uphezu kohlelo lolu. Omele itsholotsho edalele ephalamende uNkosikazi Sethulo Ndebele uthi kwesakhe isigaba okumgqoka ngamanzi.
Ngenxa yokuthi imigodi yakhona ilamanzi lawana andisawudo amanzi ababayo, so sikhangelele ukuthi kugejwe kakhulu ibhajethi. Sikhangele emkakhulu emanzini kube yindawo elamanzi, sigejwe kwamadamu.
Umnumzana Phumulani Sibanda wesigabeni seNkayi uthi okunye okudingakalayo yimigodi yamanzi kanye lezakhiwo zabafundi ngesizathu sokuba izinga labangafundiyo liphezulu kakhulu kulesi sabelo.
Ngabe ibhajethi abasenzela yona iqondana lokulungiswa kwemigwaqo, imigwaqo yeMathi North, especially umgwaqo weNkayi lomgwaqo weVic Falls. Bese ngicina ngokuthi baphinde basenzele lebhajethi yezikolo kakhulu okuqondana lamanzi.
Kulabanye abalombono ofanayo. Osakhulayo uMusa weNkosi Dlamini uthi imfundo lemisebenzi phambili.
Thina kungazuzakala imisebenzi, abantu besebenze sithole ukuzincediswa. Lezinga lobufela lingehla ngoba ubufela bubhakile ezweni, kutshontsha thina abantu abatsha.
Umnumzana Efidlela Ncube wesigabeni seNkayi okhokhela inhlanganiso yabathengi e-National Consumer Rights Association laye uphawula akubona kumqoka.
Kudingakala izikotso, kudingakala amadamu amakhulu lamancane, kudingakala imigwaqo emikhulu. Singabana umgwaqo osuka koBulawayo siye eFolos, umgwaqo osuka eNkayi usiya koBulawayo, osuka eKhwekhu siya eLupane, osuka koBulawayo siye eTsholotsho, leminye eminenginengi ngokunjalo ehlanganiswa oBhinge, ehlanganiswa oWange lendawo ehlukahlukeneyo. Kudingakala ukuthi izikolo zisebenze ngendlela efaneleyo, zibe lamabhuku lezinto zokufundisa. Kudingakala ukuthi izibhedlela lamakliniki kube lemithi labantu abasebenza khona lapho.
EleZimbabwe libhekane lesomiso esikhulu esidalwe isikhudumezi somkhathi ese-El Nino okwenze abantu abafika phose izigidi ezilitshumi baswele ukudla. Abanye bathembe ukuthi uhulumende uzabathengela ukudla kuze kuyefika isikhathi sokuvuna amabele ngomnyaka ozayo kungana kuhle izulu. NginguNokuthaba Dlamini weStudio 7 in Victoria Falls.